kulandela ngalani umhlangano savumelana ukuthi incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esekuvumelanayo kona ukuthi izinto kazenze kuhle, imonopoli kayifunakali, i-competition kayivunyelwe, se-competition ukwenzela ukuthi bezinye izimoto azizi lamazukho malithwane and yona izukho kona akula original zukho ngama-private buses abantu. Yikho khona okwesithi ziyanetizi and most of them are not even suitable. Zafitha ukuthi zisemgwaqweni amaawudona lawa amanye ihluleka loku kukhona, uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu. I-COVID yona le protocol ekhona labayinganzeleli kabalanda balabo.
Sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathethi?
Uhlupho akunkinhlanga lutho. Uhlupho lokho lunjalo, lokho lumemetheka lunjalo. Akulanto esingathi thina kungono. What we've received moment is what hasn't been managed, zingavele zibotshwe ngoba kukhanya ingane kube kuyi-operation ukuthi ziyagidiniswa. Then abantu beyisafa. Yethi nxa izimoto ezincane zingavunyelwa zibe khona, ole mali yakhe uyazingenela lapho athanda khona. Manje kukhona okwakathethi ukuthi akumelanga ube li-choice, sokumele ukuthi ungene kwizukho whether uyathanda kumbe kawuthandi. Nenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele ishaka lempuphu ungena kwizukho kade ibhadala. Sokuyi-extra mani, kanti ungazingenela emotweni encane, imoto ezincane zazingabhadali. Kathesi sokubhadalisana yikho kunye. Njalo futhi zi-other thing abakhala ngayo kazifike endaweni eziningi, kuyaphelela endleleni ibhasi lethu. Lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona, umuntu yale bemthwalo yakhe esebhadala imali yakhe yaphinda chiwo futhi emangweni engafiki laphaya khona.
Litsho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini, abantu beswela imota zokuhambisa, kungaba lomthelela ku-COVID-19?
Yes, into e-COVID-19 le iyasifaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebethe baminyana kunjana, uzathola ukuthi la ma-mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe sejahile. Njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala, akula timetable, ayikho i-timetable ukuthi ibhasi ende iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani. Njalo mzwana kungela diesel, akula notification ezela kuzoko ethi namhlanje bani singangeni ethawuni asilanga i-transport. Baza kuphela abantu besuka labo ezindlini babangenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babuyele ezindlini sokusuka yinkinga. Njalo le ndaba liyane yayivela ikhona yabantwana besikolo omama labo babafundisa abantu babo ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona. Njalo abanye emalokishini lapho abahlala khona uzathola ukuthatshana primary school ikhatshana, bebe sebethi kungcono sibahambise-ke lapho esifinyelela khona esibona kungani kulula ukuthi abantwana bahanjiswe-ke. Izimoto zomizana babezi-organiza njengabazali njengezakhamizi, bathwalela abantwana babushele njalo emakhaya.